sesibonile sesihlangane lobuzima sesisazi ukuthi khona indlela esingayithatha yini sithembisa ukuthi khona sizaba le solutions yamanzi the first 6 months in the year ukuthi khona singahlali sikhala whether izulu liyana kumbe kalini kumele sibe le ndlela yokuthi khona siyinto yamanzi bese kusale nje i-permanent solution but ukuthi khona abantu baswele amanzi hayi kumele ukuthi khona sidinga indlela yokuthi khona sikuqede lokhu
iziphi indlela elingathi bese ziphutsha sikhangela ukuthi kwenziwa ama-test runs emchabezi ama-balls kuyini elibona ingani kuzasebenza ukuthi abantu bengavalelwa amanzi amalanga amane
okungasebenza ukuthi khona umchabezi angangena uzaba si-extra supply dam kudrop lakobulawayo okwesibili ukuthi khona ama-balls wona lawa siwafake ku-system yamanzi ngokuba kulamanzi amaningi ama-balls ethu not only ama-balls akobulawayo but ama-balls awenyamandlovu aquifer ngoba i-research eyenzakalayo kwatholakala ukuthi khona kulamanzi amaningi underground adlula amanzi esiwadingayo ezambezi water so kungcono ukuthi khona sipende izimali ekuthini khona sidinge i-underground kodwa ngokuba iseduzane njalo ichiphile kule Zambezi Water Project yindlela esibona ukuthi khona abantu bakobulawa kungabancedisa kakhulu enye nje ukuthi khona amanzi asensiza them idrop elikhulu vele sesileve abantu amadola ukuthi khona sifake enye ipipe ezenza ukuthi khona sidroye amanzi amaningi ayisiza ukwenzela ukuthi khona ubunzima lobo obuqondani labantu bakobulawa bungaziphindi kube khona futhi
ngamafitshane lingathi u-2013 uzaba ngcono na kulo 2012 kumbe ulokhu ekuqhubeka kunjalo
ngibona ngazathi uzaba ngcono one sibona sekulo mzekeliso ukuthi khona ama-science asekhona ukuthi izulu seliqalisile liqalise ukuna kobulawa izulu kakhulu so ama-science wona la asithembisa two i-political situation yethu njengoba kuzaba le-election kuzenza ukuthi khona kwezepolitiki kuphele ukudonselana lokhu once i-election yavele yenziwe kukhethwe nalowo zakhethwa kunangase ngenye into eyayisivele sibuyisele emuva kuyathembisa ukuthi khona uzaba umnyaka olungileyo.